Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo omhlaka 30 Ngcwabakazi 2021 mu Praxitus Jeremiah. Indabeni zethu lamhlanje.
Sikwaziwe ukuthi akula mthetho okhona okwamanje elizweni othi abantu bonke kufanele bebe behlatshiwe. So lesi sahlakalo ke siqinisa udaba lwezisebenzi zokuthi laba abangakahlatshwa sebebandlululwa.
Inyathela leziphathamandla zeChino University of Technology ezalise ababalisi labafundi abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ukungena kuleli koleji namhla lisolwe ngabaningi.
Kulomthelela omubi kumbe obuhlungu kakhulu ebazalini ngoba isikhathi sokulungiselela sincane. So nxa isikhathi sincane kangaka kufuneka izimali nxa abantwana bebuyele esikolo kufuneka ukuthi kulungiselele kufuneka izinto eziningi kakhulu ngemva kokuthi abantwana besebehlala isikhathi eside kangaka bengafuni.
Abafundi abaloba imihloliso yalonyaka basungule izifundo namhlanje kodwa abazali bekhala ngendleko yokuhlawulela isikolo njalo bethi abafundi bebengakalungeli ukubhala. EZimbabwe namhlanje limanyane lamazwe omhlaba yekunanzeni ukuvinjwa kwemisebenzi yokunyamalaliswa kwabantu mahlayana ele International Day of Victims of Enforced Disappearances. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Yize iphathamandla zeChino University of Technology namhlanje zalise ababalisi labafundi abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ukungena kuleli koleji. Umuntu wonke ongenayo ubemele aveze ikhadi elifakaza ukubana wahlatshwa. Isikhulumelisa lelo koleji uMnumzana Tapera Msekiwa utshelela umsakazo ukubana bathetheleli nyathelo ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kuleli koleji. Abafundi lababalisi bona bakusolile kakhulu lokhu. Inhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions yona yakweza udaba emthethwandaba isithi akula muntu omele abanjwe ngamandla ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngoba lokho kungaphandle komthetho. Unobhala jikelele kwezetcityo uMnumzana Jafet Moyo utshele untungameli Nkomo ukuthi okwenziwe likolishi lechinoyi ikwephula umthetho.
Lesi sehlakalo nxa kuyikuthi siliqiniso kuqinisa ke udaba lwethu salukhwezayo kwezomthethwandaba. Sibone ngani nje wabantu sebethatha umthetho bewufaka ezandleni zabo. Kungaba yiChino University, asikwazi ukuthi balandela uphi umthetho ke lapha ukuthi besebebandlulula ke abahlatshiweyo labangahlatshwanga. Sikwaziwe ukuthi akula mthetho okhona okwamanje ke elizweni othi abantu bonke kufanele bebe behlatshiwe. So lesi sahlakalo ke siqinisa ke udaba lwezisebenzi zokuthi laba abangakahlatshwa ngezizathu eziningi ezitshiyeneyo sebebanjwa lunzima sebebandlululwa. Kati ke umthetho uthi abantu kufanele bebanjwe ngokufananayo. Nxa kuyikuthi ke lesi senzakalo yinto ke siza kwenziwa ngama companies athize. Sizabona ke abantu abanengi belahlukela ke inzuzo ngokuthi labo ke abangavunyelwanga ukuthi bebuyele emsebenzini basoze bethole phela iholo.
Kudaba lwenu olusemthethwandaba libona liphumelela yini?
Angazake sibe kwazi okwamanje ukuthi sizaphumelela yini kumbe hatshi. Simelele ukuthi umthethwandaba kube yiwo oqhumayo ukuthi umthetho ke uthini. Thina sikhangela ukuthi bazakhangela umthetho kube yindaba ke elula kibo. Njengoba sichilo nje ekuqaleni ukuthi njengelizwe kasilamthetho ke okhona obamba abantu ukuthi behlatshwe bengavumanga kumbe babanjwe ngamandla ukuhlatshwa esingathi mandatory decision ekhona emthethweni, asilayo ke i-mandatory vaccination. So sibone ngani indaba ingaba lula kakhulu ke kulabo abazakhangela abazayithonisa. Kodwa angaza ke sikhulume kathe sithi hayi yithi sizayiwina kumbe abamakampani yiwo abasawina. Kuba nzima ukuthi singatsho okwakathesi. Kodwa nxa kuyikuthi sile judiciary ke ekhangela ke izinto ingayamelanga kuluphi uhlonzi, sibone ngani indaba nje ezaphuma kakuhle in favor of the workers.
Mnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU. Kunjalo nje ngokutshona kwelanga la izolo kulabantu abazinkulungwane phose ezingamashumi amabili abenelise ukuhlatshwa ijekiseni lakuqala ele COVID-19 vaccine i-17,128. Kusitsho kubana sebesedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million asebehlatshiwe leli jekiseni okwakuqala, kuthi abazinkulungwane eziphezu kwezilishumi 10,371 ngabahlatshwe ijekiseni lesibili, bengeza leli nani lisiya abaphezu kwesigidi lengxenye 1.6 million. Abafundi abaloba imihloliso yalonyaka basungule izifundo zabo namhlanje, kodwa abazali bekhala ngendleko yokuhlawulela isikolo njalo bethi abafundi ababengakalungeli ukubhala, kodwa uhulumende uthi konke sekulungele ukubana babhale. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ababhala imihloliso baphindele ezifundweni zethemu yokugcina yalonyaka namuhla, ngaphambilini kokuba abanye abafundi bonke bavule ngeviki ezayo kuthemu ekhangelelwe ukubande okungakaze kwenzeke embalini yelizwe kubangelwe ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Omunye umzali unkosikazi Kholiwe Ndlovu uthi abantwana abaloba imihloliso lonyaka bazathwala nzima.
Kulomthelela omubi kuba kuhlungu kakhulu ebazalini ngoba isikhathi sokulungiselela sincane. So nxa isikhathi sincane kangaka kufuneka izimali, nxa abantwana bebuyele esikolo kufuneka ukuthi kulungiselele, kufuneka izinto eziningi kakhulu ngemva kokuthi abantwana besebehlala isikhathi eside kangaka bengafundi. So ukuhlanganisa ikakhulu imali zangkhona ezifunakalayo yikho kuzaba.
Lokhu kusekelwe ngomunye umbalisi wekuwatsana unkosikazi Siphethakane Ncube othi ababalisi isimo sabo asibavumeli ukuncedisa abantwana abaloba imihloliso lonyaka.
Kodwa lokho okwenziwe nguhulumende kuyadanisa kakhulu, ngoba awusoze utshela abantu ebusuku ngolwesithathu ukuthi izikolo ziyavulwa ngomvulo, kutsho ukuthi kusinika thina njengabazali insuku ezimbili kuphela ezokuthi silungiselele ukuthi abantwana bavuke besiye isikolo ngomvulo. Angibone ngani uhulumende uyenza iphutha kakhulu, uyenza iphutha yokunika melanike abantu isikhathi nje, i-grace period balungiselele.
Kodwa unkosikazi Sikholiwe Ncube uphinde wathi kumele uhulumende ananze isimo sabantwana bemaphandleni ngoba besebunzimeni obedlula abasemadolobheni.
Abadala bagcina beyekela ukuthi bahambisele abantwana esikolo ngoba imali efunakalayo iyabe ingakatholakali, amayunifomu, amabhuku, konke khona lokho. So ya kube nzima, kuhle sibili izikolo ziyavulwa kodwa ngabe abadala baphiwe ithuba lokuthi balungise izinto ezifunakalayo.
Uhulumende lokho eqinisa lokuthi izikolo sezilungele ukufunda lokuloba imihloliso okufakazwe isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Daungana Ndoro.
Yes, schools have been prepared to open and they opened today. They are also going to open next week for the non-examination classes and everything is going on smoothly.
Izikolo sezilungile ukuvula, zivulile namhlanje, njalo zizavula kuviki ezayo ukuze abantwana bangalubi imhloliso labo bavule. Yonke into ihamba kuhle sibili.
Ithemu leyi eqale namhlanje izabinde ngabantwana bekhangelelwe ukufunda amalanga angamachumi ayisicamunwembili 80 kumaviki angamachumi ayisithupha 16 weeks. Abanye abantwana abangalobi imhloliso bazaqala ukufunda ngeviki ezayo bezafunda kwamalanga angamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75. Ugangelo zemfundo yaphansi leyaphezulu luthi kumele izikolo zivumele abazali babhadale imali kancane kancane ukuze abantwana bengaphambaniseki ezifundweni zabo. Abazali besazama ukudinga imali. Ngimele isitudio 7 ngiseharare ngumlondolozi Ndlovu.
Abenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations bakhuthaza uhulumende ukubana bagcwalise izithembiso zokuvikela ukunyamalaliswa kwabantu mahlayana. Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza usuku lokukhumbula izehlakalo zokunyamalaliswa kwabantu mahlayana olwe-International Day of Victims of Enforced Disappearances. Mavis Gama usethulela lolu daba.
Embikweni wakhe awethulele umhlaba unobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba i-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi lanxa ukunyamalaliswa kwabantu kungaphandle komthetho njalo kuyikwephula ilungelo loluntu, lumkhuba uyaqhubeka emhlabeni usetshenziswa njengendlela yokuncindezela abantu ukwethusela lokuthulisa labo abalombono owahlukile leyabasembusweni. Linkuthazo iza ngesikhathi bekhona abanyamalaliswa ngesikhathi sombuso kamuyi umnumzana Robert Mugabe abagoqela intatheli izindaba eyayikhankasela umbuso wabanenyi uyithai Dzamara isiyisithupha iminyaka selokhu wanyamalalayo. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi ilanga lalamhla liqakatheke kakhulu ekukhumbuzeni ohulumende ukuba balihloniphe ilungelo loluntu.
Siyathola uhulumende ufana loweZimbabwe layo uyangena njalo endabeni leyi ngoba usukela eqalisa ukuthatha intambo zombuso ukunyamalalisa abantu bekuvele kuyinto yakhe. So ilanga leli liqhakathekile ukuthi limkhumbuze ukuthi sokuyisikhathi sokuthi amanyane lamanye amazwe abonakale njengohulumende ohlonipha amalungelo abantu.
Okudanisayo uMancitshana uthi abantu lokhu ebenyamalala lanxa ilizwe lathola uzibuse ngomnyaka ka-1980.
Noma sesile 41 years after independence abantu lokhu besesaba ukunika imbono yabo okuyinto embi kakhulu lokhu esidaniswe ludaba lukaItai Dzamara. Uhulumende weZimbabwe sithemba ukuthi uzaqhakathekisa leli langa afunde laye ukuthi sokuyisikhathi sokuthi azinuke amakhwapha.
Esinye isakhamuzi seGwanda engolwela ilungelo loluntu umnumzana Ndaniso Mpande upha umbono wakhe ngalolu suku.
Lolu lusuku lokunanza labo abanyamalalayo olwesibili olokuqala kumhla walelo langa lapho umuntu ayabenyamalale ngakhona. Lolu lubesolusiba ngolwesibili lapho esibananza bebonke behlangene abantu ababalisa uPatrick Nabanaba, abantu ababalisa uPolichi Zuze. Kulusuku njalo engibona luqhuqhuzela ukwembula labo abayibo ababatshontshayo labo bantu.
Uqhubeka elandisa phezu kokuba kungani luqhakathekile lolusuku emhlabeni laseZimbabwe.
Kulusuku engilubona luqhakathekile kakhulu ekuthinini lunanzwe ukuze abantu bazi ukuthi konkona empilweni lesiphilayo namhlanje kusesekhona ukuthi abantu bayatshontshwa ebusuku, abantu bayatshontshwa emini bengazi baziwa lapha baye khona.
Abenhlanganiso ezichiyeneyo ogoqela eyamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights bathi bakhathazekile ngokubelokhe uqhubeka umkhuba okunyamalaliswa kwabantu eZimbabwe okufakazwa yisikhulumeli se Telechara umnumzana Kumbira Mafunda.
We have asked authorities to account for the whereabouts of these people who remain unaccounted, and we have said that
sesicela iziphathamandla ukuba zitsho ukuthi bakuphi laba bantu abangaziwa lapho bekhona. Imuli zabo zidinga ukuba kwazi ukuthi kuyini okwenzakala kusihlobo sabo. Uhulumende weZimbabwe ulomlando phansi kwemithetho yomhlaba ukuthi bakwenze lokho kanye langaphansi kwesisekelo sombuso sona esikubeka sobala ukuba abantu balelungelo lokuthola ulwazi. Sikhuthaza iziphathamandla ukuba zizinikele ekuthini badingwe laba bantu abangaziwayo lapho bekhona.
And then subjected to enforced disappearances.
Lumsakazo awusanelisanga uthola umbono ovela kuhulumende unobhala ogatsha lwezokukhitshwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana ubelokhe engakayiphenduli imibuzo ayithunyelwe ngendlela yokukhulumisana ebulenjini yeWhatsApp locingo lwakhe belungangeni imuli yakoyitayitza mara owanyamalala mhla ka-9 Mbimbitho lokhe ingazi ukuba bazomthola esaphila nalo bahatshi uhulumende oseleminyaka yethembisile ukuba uzokwenza uphenyo kodwa kuze kube lamhla akukho osekuthe kwaziswa uzulu labemuli ngempumela yalolu phenyo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
kulive talk lamhlanje sikhangela uqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni eye-COVID-19 vaccine kwele Zimbabwe. Abenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions bathi izisebenzi eziningi zibhekane lodubo lokufinyelela ihlelo zokubhadalela indleko yokwelatshwa ezama-medical aid. AbezCTU bathi lokhu sokudala ukubana izisebenzi zingahlaliseki engqondweni. Zicabanga ukubana izovelaphi imali yokuhlawulela indleko yokwelatshwa eqonge okwamagama eZimbabwe xa behlelwe ludubo lokugulelwa. UMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
AbezCTU bathi okwamanje laloba usizo lokuhlawulela indleko yokwelatshwa olwama-medical aid lukhona kanye lohlelo lokuhlawulela kwezisebenzi nxa zingalimalela emsebenzini olu-workman's compensation lezi nhlelo zithiyene kumankampani athiyeneyo. Unobhala jikelele OZCTU umnumzana Jafet Moyo uchasisa kabanzi ngalezi nhlelo.
Bakutshela ke ukuthi hayi thina lapha sinika ikole elinje sile medical aid wena uzabhadala ungakanani kumbe uzaphathiseka ungakanani kumbe hashi ethi medical aid esilayo lapha thina njengo employer siza kubhadalela nje konke olakho kumbe okuthweleyo kungaba ngabantwana abalichumi lo nkosikazi wakho labazali bakho konke nje siza kubhadalela abanye njalo bethi hayi wena uzangena ufike ku-50% thina lathi sikufakele 50% sizahlanganisa izimali.
Umnumzana Sylvester Mshayiko okhokhela inhlanganiso yezisebenzi emgodini ye-Mine Workers Union Zimbabwe uthi kucele labo kulabanye abalenhlanhla yokubhadalelwa ngamankampani abawasebenzelayo kube labanye abangabhadalelwayo.
Abanye ama-companies ayabhadala yonke ilokuzeni medical aid njengemamayinzi-ke afana nalezi luplas yonke kodwa amanye ama-mines ayabhadala hafu ulokuzeni umnikazi ale isebenzi sezibhadala ihafu. Then amanye ama-mines kabhadali lutho abantu bayazibonela.
Uthi sikhuluma kanje kulodaba abalalo lomunye umgodi wasewange owehluleka ukuphathisa isisebenzi esalimalela emsebenzini ukuze selatshwe. Umoyo uthi kalulungisiswe lolu daba kuzisebenzi.
Thina sikhangela ke ukuthi isisebenzi kufanele sincediswe. Sifuna nje imodeli ezakwanisa ukuthi nxa isisebenzi sisemsebenzini singaze sadubeka ngokuthi abantwana niza kwenza njani njengoba bekhwehlela. Ngingalimala ngizancedakala yini kungaze kwafika emqondweni kwesisebenzi. Sifuna imodel eza kwenza ukuthi umuntu abe lehlala kahle emqondweni wakhe nxa esemsebenzini.
Kwele Zimbabwe umthetho udinga ukuba amabhizimusi lawo abhadale ingxenye kumhlawulo ye-medical aid yezisebenzi kodwa umkhuba wama-co-payments ubatshiya bengafinyeleli kakhulu ngendlela enhle ezempilakahle. UDokotela Prosper Chitambara ingxathi ecubungulanga ezomnotho uthi ubhubhane lwe-COVID-19 soluveze sobala ukuba kudingakala indlela engcono engasiza uzulu lezisebenzi kwezempilakahle.
Today we need to have a national health insurance scheme because the majority of Zimbabweans are actually underinsured when it comes to issues of health.
So kudingakala ukuthi kube le national health insurance scheme ngoba abantu abaningi bengavikelekanga kweze kuphila kahle.
Noma ele Zimbabwe lisithi libhekana lenhlupho zokusilela kwemali ukuba liqhube imisebenzi yalo yonke kuhle ngasikhathi sinye. Udokotela Chitambara uthi zikhona ezinye indlela uhulumende angaziphathisa ngakho kulolu daba ezisebenza kwamanye amazwe.
Other countries like South Africa, they've come up with sugar taxes to finance their national health insurance.
Amanye amazwe asebenzisa umthelo wechukela, i-sugar tax. Amanye esebenzisa owe telecommunication tax. Amanye njalo umthelo we-sin tax.
Imizamo yokubamba ugatsha lwezempila kahle kulolu daba isaphumelelanga ngoba incingo zabo zikhanya zingasebenzi. Kodwa uhulumende wazisa ngenyanga kaMbimbitho kuwona lo mnyaka ukuba ama-medical aid sezalawulwa ngohlangotho oluzabunjwa olwe-Medical Aid Society's Regulatory Authority ngaphansi kwalolu gatsha. Kusukela satholayo uZibuse, uhulumende wabeka iqondiso zokutholisa umuntu wonke ezempila kahle lalabo abangenelisi ukuzibhadalela ethiwa yi-equity in health, eqinisa lokuvikela uZulu kumikhuhlane. Kodwa uZulu lezisebenzi okwamanje azenelise ukufinyelela ama-medical aid ngobunengi, ingandla labo abalawo begcina bebanjwa ngamandla ukuthola esikhwameni yona imali ihlupha kangaka abayiholayo ivele ingeneli ukuthi baziphilise. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumak Peter Ntambe.
Sithezi sethulwa isikondiso sokuthi abakhonzayo abangahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni eye-COVID-19 vaccine akumelanga bavunyelwe ukuyakhonza labanye echaweni. Abazali abazange bananzelele ukubana lesi siqondiso siyalisa labantwababo ukuya echaweni njengoba bengabanye abangahlatshwanga ijekiseni leyi. Ngalokho ke baveze ukungaphathekanga kuhle besithi akuvumi ukubana baye enkonzweni abantwana besala emakhaya. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa uchasise kabanzi ngalesi siqondiso ngempela viki esithi ukuvunyelwa kwamabandla ezokholo ukuzokhonza ecaweni kwabantu abahlabe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine kuphela kutsho ukuthi abantwana bavunyelwa ukuya enkonzweni ngoba bengahlabanga. Unkosikazi Sitshengisiwe Masuku, umhlali wakobulawayo, uthi isihluku esesisenziwa nguhulumende.
Isinqumo leso sithethwe nguhulumende ukuthi khona amisa abantwana ukuthi sihambe labo enkonzweni, mina ngibona vele kuyinto engavumiyo, engayenzekiyo. Kambe sizahamba njani, sishiye njani abantwana sisiya enkonzweni? Kukanti khathesi sikhangele ukuthi bayabevula vele, abanye bavulile, abanye bayabevula next week. Esikolo bazabe bevunyelwa, ofisha esikolo bayabe baningi kakhulu nxa siqathanisa langapha ezinkonzweni. So mina mboni ngani vele uhulumende njengoba isikolo sezivuliwe kakahle vele avumele ukuthi labantwana sihambe labo enkonzweni, angiboni ukusiba lo mahluko kulokho.
Lokho kusekelwe ngomunye njalo umzali umfundisi Khulekani Siziba othi inkonzo yiyo eyakha umntwana.
Kule phuthe likhulu ngombono wami uhulumende awenzileyo ukuthi uhambe abantu abahlatshwe leyo vaccine kuphela ezinkonzweni, ngoba inkonzo imiselwe ukwakha umuntu kusukela emncane esukungula esiba mkhulu azabe ngumuntu omdala. Nxa abantwana bengasatholi amathuba okwakhiwa besenkonzweni, ngicabanga ukuthi kuyabakhubaza, ngoba nxa sizabavumela ukuthi baye esikolo sisale ukuthi baye enkonzweni leyakula ngqondo.
U-Reverend Useni Sibanda wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ukhuthaza uhulumende ukuthi acabangisise ngesinqumo lesi.
Kuyakuba nzima ukuba abazali bahambe e-church betshiya abantwana phandle. Mbona uhulumende uthe faka lo mnqumo akuzange kukhangelisiswe ezinye izinto. Kuba nzima ukuthi umuntu ongumzali asuke, ngoba kwezinye isikhathi abantwana labo kuyabe kungala abantu ababakhangeleyo. Njalo ke antsho vele batshona labazali babo. Njalo siyakwazi ukuthi abantwana lo mkhuhlane awubuyi ngolaka kibo, kodwa bayakwanisa ukuzivikela ngemizimba yabo loba bengahlatshwanga. Mbona uhulumende kumele akukhangelisise
Unkosikazi Alice Jele umzali uthi abantwana bayasala lobani emakhaya.
Luhulumende uyadida kakhulu. Uyadida kakhulu. Akuzwisiseka kufunayo. Izolo lokho uthe abantu bavunyelwa ukuthi baye esontweni ngemva kokuba bahlabe. Dukuduku. Abantwana kabasavunyelwa ukuthi baye emachurch. Abantwana bengaye emachurch. Utsho ukuthi phela nabazali bangahambi emachurch. Abantwana abancane bahamba emachurch ngenxa yabazali. Kanti nanzi ahambe echurch nje umntwana amendlini. Ngiyamtshiya loba. Futhi usho ukuthi sesitshuthe vele abantu bangaye emachurch.
Kunjalo nje. Umqondisi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya uthi uxwayisa abantu ukulimuka ingozi elethwa luhlobo lwe-COVID-19.
Lokhu ukuthi sazana ukuthi ubhubhane lolo lwe-coronavirus abantu abalwazi obesolubuya solubhubhiswana abayithi yi-Delta variant. Hayi le nto ikhanya iyahlasela labantwana konke laba abantu abadala. Yikho lokhu esixwayisa ukuthi abantu benanzelele akula ukuthi umntwana yena akahlaselwa lubhubhiswana lolu lubi kakhulu njalo lokhu elubuya luzabuya kalukapheli ubhubhiswana lolu. Abantu baxwayisa ukuthi beqhubekele phambili bena belandela izinqumo ezafakwa ngohulumende lokhu esikuthi ngama-lockdown regulation.
Abamabandla ezokholo sebevunyelwe ukuba babize abezempilakahle bezehlaba abantu ezinkonzweni. Umsekeli kamphathi ntambo obona ngezempilakahle uDokotela John Mangwiro esungula ngokugcweleyo uhlelo lamabandla ukuba bahlabe abebandla labo ijekiseni yokulisana legcikwane le-COVID-19 uthe ukwamukelwa kwamabandla ukuhlaba abalandeli babo kulinyathelo elihle elizancedisa uhulumende ukuthi abantu abaningi bahlabe ijekiseni le. Ngeviki edlulileyo umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwembiko onkosikazi Monica Mutsangwa ubike ngokusungulwa kohlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine kwabasakhulayo abele minyaka esukela kwelitshumi lane kusiya phezulu. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Bezemidlalo abalandeli beqembu lenguqu ele-Highlanders bakhuthazwa ukubana basekele imizamo esithethwe yileli qembu eyokudinga imali lisebenzelana lamankampani ambalwa. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-Highlanders lobelana isivumelwano lwenkampani yeUthande sokuba linkampani ibhadale abadlali beqembu leli iholo okwenyanga eziyisithupha kusukela ngenyanga kaMpandula. Umgcini sihlalo weqembu le-Highlanders uJohn Fatsibanda uthi amalunga eqembu leBhosa okuzamele edlale indima enkulu ukuze ubudlelwano babo labeUthande buphathise zombili inhlanganiso lezi.
I want to emphasize that it is the duty of Highlanders members ukuthi sincedise sisebenze kuhle lama-partners ethu. Ifamily ye-Highlanders abanikazi be-team bakuzwisise ukuthi partners are the best way of going ngoba i-partnership is a win-win situation.
AbeUthande inkampani ethengisela uZulu amagagasi okungena ebulenjini okutsho ukuba ukuze isivumelwano sabo leqembu le-Highlanders baphathise kumele abalandeli beqembu leli bathenge kubo indlela zokungena ebulenjini. Ngaphezu kokusebenzisana labeUthande iqembu le-Highlanders lilobelana izivumelwano ezokusebenzisana lamanye amankampani agoqela e-Bonik yona yenza amakha alophawu lweBhoso kanye le-Anzisha Marketing yona yenza amathenisi alophawu lweBhoso. Impahla lezo zithi zingathengiswa iqembu le-Highlanders lithole ingxenye yemali ezithengiswe ngayo. Kukhona njalo izivumelwano ezifanayo labe-Sanctuary Insurance kanye labenyaratu. USibanda uthi sekuyiyo indlela yokuthola imali kulezi nsuku.
Akusela life outhouse uzabe ukuhlela mpongo uphiwa nje kuthiwa uyaphiwa without doing anything. You have to do something lawe. Omunye lathole nawe uthole. And then at the end of the day, in numbers, you can move a mountain. But as a single entity, you can't. I want to actually emphasize on that.
Iqembu le-Highlanders lilahlekelwe lusekelo lwemali ebeluluthola luvela kwabeNetOne ngemva kokuba sekuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19. AbeNetOne yibo abakade bebhadala abadlali iholo labo njalo ensukwini ezedluleyo iqembu le-Highlanders belihlezi lisezindabeni ngoba lingenelisi ukuholisa abadlali balo ababikwa bekolodwa iholo lenyanga ezimbalwa. Leli qembu livame ukuthola imali ngokubhadalisa izibukeli nxa zingena enkundleni okuyinto yesile minyaka phose emibili ingenzakali ngoba ezemidlalo zimisiwe nguhulumende kuyindlela yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Lalapho-ke kwadlalwa khona imidlalo yomncintiswano we-Chubuku Super Cup okungavunyelwa izibukeli enkundleni. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singeke hlukane isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inyathela leziphathamandla zeChino University of Technology ezalise ababalisi labafundi abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 ukungena kuleli college namhla lisolwe ngabaningi. Selugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo kwiFacilities Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.